ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe ama RTGS kanye lama bond notes wona athi alesisindo esifanayo ledola leMelika. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi usefuna ukukhulumisana loMongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhokheli webandla lokholo ole Prophetic Healing and Deliverance Ministries uMnumzana Walter Magaya usolwa ngabaningi ngenkulumo yakhe yokuthi usethole umuthi owelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe ama RTGS kanye lama bond notes wona athi alesisinto esifanayo ledola leMelika. Ekhuluma isesikolweni sakhe State House lamhla emhlanganweni leziphatha amandla zamabhanga lamankampani amakhulu elizweni, umongameli Mnangagwa uxwayise osomabhizinisi ukuthi bengafihli impahla ngabomo besenzela ukuzithengisa ngentengo ephezulu. Uphinde wasola kakhulu ukukhwezwa kwentengo yenhlanyelo yomumbu, yena eqonge kakhulu. Ukusenjalo, sixoxe loMnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ngokukhuphuka kwentengo yenhlanyelo kanye lemizamo kahulumende yokulungisisa lolu daba.
Owana bakithi kuvele kuyahlupa imihlolo nje, sekusemahlangeni. Yilowo lalowo wenza okusekhanda lakhe akufunayo. Isikhwele lokuyana okokuthi vele bathi abantu bangalini. Ngoba nxa inhlanyelo izabiza more than $100, yedlule ikhulu lamadola, umuntu ozihlalele ekhaya emzini wakhe eswela imali idola ukuya esigayweni, manje ikhulu lamadola lelo uzalithatha ngalo. Labo abathengisi benhlanyelo ngabake basebenzisa amakhanda abo babona ukuthi labo sebencindezela abantu njengohulumende, bancedisana lohulumende ukwenza impilo zabantu bakuleli lizwe libe nzima.
Uyavumelana la uhulumende ukuthi intengo le kumele iyehliswe?
Ye, ngiyavuma ukuthi kumele inhlanyelo yehle. Kodwa kulalokho okuthiwa yi-chain of production, kumele kulandelwele ukubonakala ukuthi kambe imali yona leyo kusukela ekuqaliseni kuse ekugcineni. Umuntu uchitha imali enganani, nxa esethengisa inzuzo yakhe kumele ibe nganani. Kodwa uhulumende-ke yena ngaza kathi abantu laba ngabehlise engazange atshengise ukuthi kanti kungani esithi kayehle. Kakwenziwe kulandelwe indlela ukuthi kuqalisa lapho kuselapha abantu inhlanyelo ingaba yimali engaka. Kade ngathi sinkwa bebethe bayakhweza ngomgqibelo, yena lowo hulumende walile ngoba uthena ingqoloyi nguye okhupha imali yamanye amazwe. Yindaba engadinga indlela ezifana nayo ancedise ukuthi inhlanyelo iye phansi. Ukukhuluma ngomlomo uphele ethi behlise kakusizi ngalutho ngoba navele izakhwela.
Kodwa kuyini elikubonayo khona ngapho? Abantu sebeqalisile yini ukuphendula emasimini?
Ye, bakhona sibilanda abakhuluma abafuna ukuyaphendula. Ngilabo sibila asebengicela ngoba nayo lokhu ithalakitha kwami okusebenzayo. Abathi ngibuye ngizobaphendulela. Besenze ukuthi inqadi sina bazagqibela bahlanyele. Kodwa babuye bathwale nzima kawakho amafutha, angithi lakhona apha emagalajini labathelwa khona sokule mikhuthana ethize. Ukuthi umuntu abuye lesigubhu sakathi hayi ngifuna isigubhu sika, ngoba nxa useyaphendula ngethalayini i-hector eyodwa ifuna i-20 liters, nxa ulamahekthe amabili abo futhi 40 liters, uzayithola ngaphi njengoba le magalajini bezakwana? Abantu baphakathi kwelide lembokodo. Kodwa ye, bakhona silaba asebefuna ukuthi ngabe baphendula bamelele ukuseyula kwethu.
Lo umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale emajawundeni. umthetho andaba kamantshi kobulawayo lamhla okhulule umnumzana Wisdom Khwananzi ilunga le Mthwakazi Republic Party elibotshwe ngolwesihlanu lisipha ubufakazi kukhomishini kamnumzana Mohlanthe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mkhwananzi olilunga lenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli human rights umnumzana Tanaka Mogani uthi kuyadanisa kodwa ukuthi uhulumende umalele ukuthola usizo lokwelatshwa kulandela ukuhlukuluzwa kwakhe ngamapholisa ngesikhathi bembopha.
Right, impumele ebheli uwakristu sebemnikile ibheli, bamnika ibheli $200 bathi aripote kanye ngeviki njalo njengainterfere ama-state witnesses. Ikhodi icazise khona ukuthi ibheli ayiphonge uncitshe umuntu nje ngoba i-state kumbe ama-state agents awafuni kumbe ayawuphoza ngoba ibheli lilungele eliku-constitution. Icala lakhe i-undermining the authority of the president in terms of the court ne-assault.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo usole isenzo sikahulumende sokwalela uMkhwananzi ithuba lokuyakwelatshwa.
Singakhangela izibambiso ezenzakala eHarare lezibambiso ezenzakala ebantwini bakithi kuba lo mehluko. Sike saba labantu abayenze i-heavy violence eHarare sabona bephiwa ibheli ye-$50 kodwa ngasokubuya abantu bakithi ngapha kuqanjwa inkalakatha zemali. Singakhangela ibheli kaWisdom kathiwe yi-$200 ubusuze ukuthi cala bani elingamenza aphiwe ibheli ye-$200 ubusubona ukuthi hayi uhulumende lo ukhona vele kasifuni thina njengabantu bakomthwakazi. Kuyakhanya ukuthi uhulumende lo usaqhubekisela igugurawundi yakhe phezu kwabantu bakithi ngoba sicabanga ukuthi njengomuntu olimeleyo kunanzeleke ukuthi uchawe ngamapholisa bekumele ukuthi ahambe ayelatshwa ngoba i-report ichilo ukuhambe ayelatshwa esibhedlela kodwa bamgcina ngendlela yokuthi bafuna ukumhlukumeza ukuthi angatholi ukuphila okungcono.
Umsekeli kamoya unkosazana Praise Yangulube naye usole isiphatho sikamkhwananzi ngamapholisa.
Kubonakalisa ukuthi nxa kubotshwe umuntu wasemathebeleleni kuba le nketho abechabi ukuthi umuntu lowo angasiwa esibhedlela. Siyabona ukuthi luncindezelo lolu oluvela emapholiseni awuyiwo awaliwa kweMpumalanga.
Umantshi uRachel Mukanga umvumele ukuhlawula isibambiso esithi uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi obungamenza alele uMkhwananzi ukuhlawula isibambiso. Amalunga ebandla le-MRP ajabule ngokuhlabelela ngemva kokukhululwa kwaMkhwananzi okudale ukuba amapholisa athumele amapholisa e-support unit ngemota kunye nemota ezimbili ezikhafula amanzi alumayo kodwa baqhubeke behlabela bagcina bethuliswa iziphathamandla zamapholisa akobulawayo ekhokhelwa nguSuperintendent Nyongo owale ukukhuluma lentatheli zindaba. UMkhwananzi ubotshwe ngolwesihlanu ngemva kokupha ubufakazi kukhomishini ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleSouth Africa umnumzana Halime Monklante ecubungula imbangela yodlakela oluqhamuke eHarare ngemva kokhetho kwabulawa abantu abayisikhombisa lapho acala umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi wabangela ukuba akhule eyintandane ngoba nguye owathumela ibutho lombhuqazo wegugurawundi elabulala uyise. Lokhu kudale ingxabangxoza ngenxa yokuba osakhulayo weZANU-PF uDerek Nkomo ebuze ukuba wakubona na lokho uMkhwananzi. UNkomo ubotshwe loMkhwananzi kodwa befika enkambeni yamapholisa wakhululwa. UMkhwananzi ukhangelele ukuyazibika emapholiseni eCentral Police kanye ngeviki ngesikhathi icala lakhe lisathonisiswa engaphazamisi abafakazi njalo ahlale ephumula icala lakhe lize liphele. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi osomabhizimusi owaziwa ngelokuthi Queen Bee usebenzelana lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Umuntu lo, ukusho umnumzana Chamisa, nguye ohuquluza inotho yelizwe ngoba iphiwa imali yeMelika kulabanye osomabhizinisi osokumenza enelise ukukhokhela iziphathamandla zikahulumende. Umnumzana Chamisa ubekhuluma lokhu embuthanweni wokuthakazelela ukufikisa iminyaka elithumi lathoba munemunye lokhu leli bandla labunjwayo. Umnumzana Chamisa ubuze abasekeli bebandla lakhe ukuthi kungenwe na emgwaqweni abantu bayesusa umongameli Mnangagwa esigodlweni se-State House. Inkundla yavungama isithi akungenwe emgwaqweni khonapho. Kodwa umgcini sihlalo webandla leli uNkosazana Thabita Khumalo utshele Studio 7 ukuthi basangena ezigabeni besizwa imbono yabo bonke abantu ngalolu daba.
Ngempela sifundo njengebandla leMDC liqoqela ngobaba uNelson Jamisa besilo umbuthano lapha kade sithakazelela ukuthi sesile 19 years sabunjwa njengebandla eliphikisa ibandla lezanuPF eselibuleli lizwe. Hayi, uZulu ubuyile ngobuningi bakhe, bekugcwele bekuyubunyonyo. UZulu abekulakade befuna ukuzwa kakhulu intshukuntshu yabo ngeyokuthi senzani njengoba ilizwe selime ngekhanda.
Manje kahle kuyini elikuthetheyo embuthanweni lowo okuzatshengisa ukuthi liyenzeni?
Ya, esikuthetheyo ukuthi njengebandla sonke siyazi ukuthi akulanto esiyenzayo singahambanga kuZulu ukuthi siyemuzwa uZulu iZimbabwe yonke. Sikhuluma kunjenje sisaqalisa ukuthi singene kuma-provinces, sisiya kuma-districts, siyaqhudukana noZulu ukuthi asazise ukuthi yena isifiso sakhe sokuthi sixakulule lolu dubo bafuna ukuthi senzeni. Bangasitshela khonokho sesahlanganisa amakhanda njengebandla sesisazisa umphakathi ukuthi sesigatanyathelo bani ukwenzela ukuthi sifeze imfuno kaZulu.
Sizwile umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ebuza kade besemhlanganweni lo ukubana kungenwe yini ezitaladeni, kwezwakala ungani abantu bayafuna ukuthi kungenwe ezitaladeni. Manje ke kuyini osekubambile ukuthi lingangeni?
Iqiniso lele ubaba uJamisa ubabuzile abantu kade bekhona khonapho ukuthi senzeni, bathi bafuna singene esitaladeni khonapho ngesikhathi sonisa kade kukhuluma ngaso. Kodwa okukhona ukuthi iZimbabwe kayisiyo Harare, so kumele sibhode singene emaNdebeleni, singene emaShonaland ngale sizwe kulaba abanganelisanga ukuthi babuye emkhosini. Ngoba laba ababuyile yihlekanyana nje labantu, kodwa kuqakathekile ukuthi siyekuzwa laba abangazange banelise ukuthi bafike. Yikho ngisithi kusukela kuyena liviki evulwayo enaliviki esiyivalayo siyivala nje sasiqalisa ukuthi singene emgwaqweni ukuthi siyekhulumisana loZulu.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC ubekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi usefuna ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ukhulume lokhu embuthaneni wokuthakazela embuthaneni ofanayo. Kodwa lokhu kwenziwa ukhetho ebesithi kafuni ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa ngoba waqilibezela kulo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nqabutho Nicholas Mabena.
Into engalinqakathekile enginanzeleleyo ephumileyo ngeyokuthi yena ngokwakhe umongameli we-MDC Alliance umnumzana uChamisa athi yena isikhathi sesifikile sokuthi akhulumisane lohulumeni ka-Emmerson Mnangagwa. Sifona lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba ukuze sakhe umnotho wethu kufuna ukuthi amabandla asephalamende akhulumisane, ikakhulu nxa sikhangelele udaba lolo singathi ngolwasemzini lwama-sanction ukuthi kubanjiswane kuzane ukuthi kwakhiwe umnotho welizwe lakithi. Ngoba ukhetho seludlulile, yebo yekulokukhala ukuthi kwenzakalani ngokhetho, kodwa kasibone ukuthi ibandla elibusayo lingavuma ukuthi kukhulunywe ukuthi kuqalwe kutsha ukhetho. Kodwa sibona ngani kungaba lomphumela yokuthi kungaba njani ukuthi kusetshenziswane. Okokuthi abantu basukume baye e-State House besiyabeka uNelson uSen Chamisa njengomongameli ngisibona thina kuyingozi ngoba oqala ngoNovember kusenzakala ngo-2017 abantu babesekelana lombutho wamasotsha yikho okwenza kwabalulutha abantu bangena ezitaradeni khathesi abantu kabahambisani namasotsha
manje elakusasa lebandla leli ulibona njani nanku siyabona kuthiwa kuzaba lomhlangano weCongress
esikunazelelayo ukuthi njengoba ibandla leli elikhokhelwa nguChamisa kuhlanganisa amanye amabandla abebeziza nge-MDC Alliance asebefisa ukuthi bazize khathesi njenge-MDC kukhanya ngani kulokuvumelana ukuthi phakathi kwabo akekho omunye ongaba ngumongameli ngaphandle kuka-Advocate Nelson Chamisa. Angiboni mina ukuthi lokho kungenza kube loqhezeko ukuthi kubangani bangaxabana phakathi ngoba kungani lokho bakuvumelana. Sibona labo abasondelane eduze naye uNelson Chamisa bevumelana ukuthi isikhundla sakhe esibumongamele emhlanganweni omkhulu okukhetha nguye yedwa ozobe khona, kodwa asikezwa kukhulunywa ngezinye izikhundla.
Lo mnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ingcwethi ecobongola izombusazwe bekhuluma icingweni le Studio 7 eseSouth Africa. Ulive Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kweminyaka elithumi lasithiya galolunye kokubunjwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC lokugcotshwa kwamnumzana Nelson Chamisa kuba ngumongameli welizwe. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abenhlanganiso International Republican Institute imanyene le National Democratic International Election Observation Mission namhlanje bethule umbiko wabakubonayo lapho bekhangele ukuqhutshwa kokhetho lweZimbabwe mhlaka 30 kuNtulikazi lonyaka. Bathi ngokubona kwabo bananzelele ukuthi eminyakeni eminingi edluleyo abantu beZimbabwe bebencindezelwa kungaqhutshwa kokhetho ngokungaqhutshwa kokhetho ngendlela, ikakhulu kukhetho luka-2008. Inhlanganiso lebivuma ukuthi kube le nguquko encane ekuqhutshweni kokhetho lalonyaka ngaluqathaniswa lolwenzakala eminyakeni elithumi lathoba minembili edluleyo. Okunjengokuvunyelwa kwabazobona ukhetho luqhutshwa bakwamanye amazwe, ukuvunyelwa kwamabandla aphikisayo ukukhankasa bekhululekile, ukuzinikela kukahulumende ukuba logwalo lokubhalisa abalelungelo lokuvota elingcono, nokunye kuveze ukuzinikela kwabeZimbabwe kulinguquko. Kodwa izehlakalo ezinjengodlakela olubulalise abantu abedlula beyisithupha bedutshulwa ngamapholisa mhlaka 1 kuNcwabakazi, ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwamabandla aphikisayo ngemva kokhetho lokunye yikho okuhle kwaphambanisa okuningi. Abenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights banike umkhokheli webandla lokholo olweProphetic Healing and Deliverance Ministries umnumzana Walter Magaya amalanga amathathu ukuguqula inkulumo yakhe yokuba usethole umuthi oyelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane, usalinde imvumo kahulumende ukuba awusebenzise ngokusemthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezada batsho njalo ngemva kokuba uMagaya etshela umhlangano lentatheli izindaba ukuba usetholela umuthi athe waziwa ngelokuthi yi-aguma plant. Omunye wamalunga ebhodi kuzada uDr. Antoinette Dana uchasisa ngokuthi kungani bengavumelani lo Magaya.
Izada iyakunanzelela njalo iyakwazi ukuthi wonke umuntu elizweni lakithi ulamalungelo akhe, amalungelo okukhonza, amalungelo ekukholelwa entweni ezichiyeneyo. Kodwa ke izada isithanda ukuveza lo ongabe efuna ukukhankasa kumbeni ongabe funa ukutsho ukuthi yena sethole umuthi kumbe umanqoba wegcikwane kumele abe esekelwa ibufakazi obugcweleyo kulenhlolisiso egcweleyo esithi khona scientific evidence and research.
Inkulumo ezifana lekamagaya le uDr. Dana uthi iyingozi kuZulu weZimbabwe lasemhlabeni jikelele kungakho besithi kumele awaginye amazwi akhe
ngenxa yokuthi akulabufakazi bokuthi umuthi wakhe uyawuqeda umkhuhlane. Number 2, umphathintambo wogatsho lempilakahle iMinistry of Health uDr. Ubhadaya Moyo kumele ukuthi angenele kulindaba akhangele ahlolisise ukuthi kwenzakalani mayelana ngalimitsho ngoba kule esithi wona ama-effects kumpilakahle zabantu. Sikhuthaza njalo i-National AIDS Council lengatsha ezishiyeneyo ezilesabelo mayelana lempilakahle yabantu lomkhuhlane lo-HIV and AIDS ukuthi labo baxwayisise abantu ukuthi abantu bananzelele ukuthatheka ngenkulumo ezingela evidence.
Umqondisi wenhlanganiso esebenza labasakhulayo eGwanda uNkosazana Chasisile Ndlovu uthi yethusa inkulumo kaMagaya.
Kade vele kuyini okwenza ukuthi uMagaya anike i-information enjengale without i-authenticity to prove ukuthi sibisibili umuthi lo wathi sewutholile uyayelapha umkhuhlane wengculaza kanye lomkhuhlane we-cancer. So kuqakathekile ukuthi ngatshintshe i-statement sakhe lesi engalahli abantu.
Owake wakhokhela ibandla le-Anglican Church eZimbabwe u-retired Bishop Sebastian Bakare laye usole kakhulu linkulumo okusekelwe nguNobhala Jikelele we-Union for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe UDASIZA uReverend Edson Chakai. Abantu abedlula isigidi kweleZimbabwe 1.2 million abaphila legciwane babikwa benatha amaphilisi ama-ARV. Ingcwethi kwezesayensi zisithi lokhe ungakatholakali umuthi wokwelapha lesi simo. Kungalesi sizathu iningi lisithi iyingozi inkulumo kaMagaya njalo izomngenisa enkingeni leziphathamandla enhlanganisweni ezisebenzisana loZulu okulesi simo. Abahlezi besethesa abezokholo laba ukuba betshelela uZulu eceleni ukuba achiye ukunatha amaphilisi akhe ngoba sebesilisiwe kugciwane le-HIV, umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Uhulumende ubelokhe engakatsho lutho phezu kwale nkulumo ngesikhathi lolu daba lulotshwa. Abe-National AIDS Council bona bahlala bekhuthaza uZulu ophila legciwane ukuba aqhubeke enatha amaphilisi akhe ngoba ungakatholakali umuthi owelapha igciwane lengculaza elizweni lemhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokwanda kwabantu abagcina bekhutshwa ilihlo ngokuphuza ukudinga uncedo lokwelatshwa kuseselesikhathi kulandela ukulimala kumbe ezinye izifo ezihlasela amehlo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume embuthaneni wengcitshi zezempilakahle owenziwa kanye ngomnyaka owe-Medical Research Day ngempelansonto eHarare. Eyinye yalezi ngcitshi kwezempilakahle obekulu mhlangano ngusitamfundo Clara Haruzibishe.
Siyaqakathekisa kakhulu i-research and i-research lesenzela ukuthi sibone ukuthi singancedisa njani ukuthi ukuphatha kwethu isigulane kuze kube ngcono. Singawuphatha njani ngokuthi sisenze i-research ekhangela izinto ezingabe zisiphambanisa ukuthi singakulungisa njani ukuze ukuthi i-patient care yethu iqhubeke siya phambili lokhu ilunge. So siyabe sifuna ukukhangela ukuthi izinto esizenza nxa sikhangela ama-patients izigulane kuyini esingakwenza ukuthi si-improve.
UDokotela Tawanda Mute wekolishi le-University yeZimbabwe uveze impumela yenhlolisiso eyenzayo esibhedlela seSekuruka Gubi ekhomba ukuba umuntu ehetwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ucina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lwezempila kahle lokwelatsha. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso yokulondoloza kwezempila kahle yamehlo kuzulu wonke la kuhulumende kuleli. UDr. Thawanda Mute wekolishi leyunivesithi yeZimbabwe uveze impumelelo yenhlolisiso ayenzayo esibhedlela sesekuruka kubi ekhomba ukuba umuntu ehedwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ugcina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lokwelatsha. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso yokulondolozwa kwempila kahle yamehlo kuzulu la kuhulumende. UDokotela Gwathirera Jabangwe uthi izifundo lokucubungula okunje yikho kuqakathekile kangaka.
Ama-studies ayenziweyo lempumela yama-studies yona lawo kuphuma amazwi kuphuma izinto ezingasebenziswa ngabantu abaningi okusangehlanganisela omongikazi, odokotela noma isigulane mayelana ngempilo kubana sibe lempilo enhle njalo sibe lempilo ende.
Uprofesa Ruzibishe uthi imfundiso kuzulu lokuqiniswa kwemikhankaso kuqhakathekile.
Le competition uthi sibona ukuthi onguye opresente le study ethe yadlula amanye yiphi and kule mvuso ekugcineni kwakhona.
Kunhlolisiso le uDokotela Mute uthi abantu abaningi balimala engozini zemsebenzini lasezindlini okugoqela ukulinyazwa langama-fireworks ngezikhathi zekhisimusi lokulwisana emolini. Ethi kudingakala ukuba kukhankaselwe ukuvikelwa kodlakela, ukusetshenziswa kwamabhanti abantu nxa besezimoteni, ukusetshenziswa kwempahla evikela amehlo emsebenzini kanye lokwengezwa kwendawo ezelapha amehlo eziduzane lozulu. Umbuthano we-annual medical research wenziwa kanye ngomnyaka ekolitshini le-College of Health Sciences e-University yeZimbabwe. EleZimbabwe lilesikhwama se-workman's compensation esimela ukuphathisa abawelwa ludubo lokulimala besemsebenzini ngaphansi kohlangothi lukahulumende olwe-NASA. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi lizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe ama-RTGS kanye lama-bond notes, wona athi alesi sinto esifanayo le-dollar leMelika. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi usefuna ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.